Umncintiswano wokudinga amaqembaza kuyaphatheka kumidlalo yezizwe zemhlaba uyaqala okusemthethweni ngesonto mhla zine kunyanga kaMbimbitho, kodwa imidlalo yokuzwana amandla iqale namhla enkundleni ezijiyeneyo emadolobheni abalisayela koBulawayo, eLekhwekhwe kanye lasesigodlweni iHarare. Amaqembu alijumi adinga ilungelo lokuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwelengilandi laseWales ngomnyaka ozayo. Afakwe kuzibaya ezimbili njalo ngemva kwemidlalo yezibaya amaqembu amathathu azabe ehlezi phezu kwengalane yiwo azadlulela phambili kwisigaba esilandelayo esibizwa ngokuthi Super Six. Ngemva kwemidlalo yeSuper Six amaqembu amabili azabe ephezu kwengalane yemiklomelo yiwo azathola ilungelo elokuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Ilunga lequla eliqoqa lemidlalo yilocal organizing committee uvuma indaba Moyo uthi konke sekulungele ukuba umncintiswano uqale ngesonto.
Umdlalo siyoqalisa manje, konkade sikukhuluma nanku sokwenzakele bakithi. Mthokazi wakoBulawayo, asibeni ngobuningi bethu sibukekela ama-games ekilikithi akhona khonapha emzini wethu, akubhatalwa. Kanisho kubolisa e-Queens nase-BAC.
Amanye amazwi aphatheke kule midlalo ngagoqela ele-Ireland, ele-Netherlands, ele-Papua New Guinea, ele-United Arab Emirates kanye lele-West Indies akusibaya sika-Group A. Kusibaya sika-Group B kule-Afghanistan, i-Hong Kong, i-Nepal, i-Scotland kanye lele-Zimbabwe. Imidlalo yesibaya sika-Group A izaqhutshelwa esigodlweni iHarare lapho kuzasetshenziswa inkundla ye-Harare Sports Club kanye le-Old Hararians. Ikanti yesibaya sika-Group B izaqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo enkundleni ye-Queen's Sports Club kanye leBulawayo Athletic Club. Amaqembu amabili azaphumelela kulimidlalo aza kuyanqikelana labalisa ele South Africa, ele Australia, ele New Zealand, ele India, ele Sri Lanka, ele Pakistan, ele Bangladesh kanye lele England ngomnyaka ozayo ngomncintiswano wezizwe zomhlaba khona lekwele England. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.